Lamhlanje ubulawayo ubethe gwaqa ebulawayo atgalare emhlanganweni wokunanza ilanga labesifazana lapho abavumelane ukulwisa ngamandla imigoqo ebhekane labesifazana ekuphileni kwabo. Ilunga ledale lephalamende eluveze elivule umhlangano unkosikazi Stella Ndlovu uchaze ukuba abesifazana lokhe bebhekane lokutholiswa amathuba ngokuya emacansini ethi kumele kuphele.
Iproblem ukuthi kungavuma 1, kuvume 2, kuvume 3 sokusiba izimithi abantu bayale, but nxa sonke singomama singabophinto yethu sizitshele ukuthi enough is enough. Asifuni ukuba sisetshenziswa ngobaba, sifuna ukuthi sizimele sodwa. Njalo nxa kuvuma ukuthi sesitshone sigcwele lapha etown lapha sithole amaplakati sithi no enough enough, asisafuni ukuthi sisetshenziswa ngobaba.
Unkosikazi Ndlovu uqhubekele phambili ekhuthaza uZulu ukuba akhulise abantwana ngokufanayo kungakhathalekile ngobulili babo kumisebenzi abathi beyenze.
Iproblem yakhona yikuthi sukela emuva ekukhulisweni kwethu njengomntwana oyinkazana sitshelwa ukuthi umntwana ongumfana ungcono kulabo umntwana oyinkazana. Abantu abakhule emuva babengcindezelwa ngale ndlela.
Ukhansela kaward 17 edolobheni lakobulawayo unkosazana Sikhululekile Moyo uvumelane loNdlovu ethi ilanga labesifazana liqakathekile ekuthuthukiseni impilo zabesifazana.
Ilanga lalamhlanje lilanga eliqakathekileyo emhlabeni wonke ngoba lilanga lapho omama esiqakathekisa khona ukuthi ukuthuthuka kwethu lokuthi sibe khona ezikhundleni lokuthi sithole imisebenzi ephezulu njalo sikhangelele ukuthi khona kube namalungelo ukuthi silingane obaba labomama. Kumele kusukusele umntwana ezalwa abekwazi ukuthi uyanelisa ukuthi adrive imota, inkazana ethengelwe ithoyi yemota.
Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Siduduzile Dube uthi kulilanga eliqakathekileyo kodwa umuntu wesifazana kumele aqale azazi empilweni njalo isikhathi esiningi omama abaphakamisani.
Hayi la lamhlanje basincedile ngoba thina omama siyadinga ama-platforms okuthi yena sizozi-expressa sikhulume okungaphakathi kwethu. For example, umama nxa ehlukumezwe ngubaba thina ukuthi sikhangele ukuthi kwenzakaleni sihle sichothoze ukuthi ubevele edingani phakathi kwabobaba eze ehlelwe esige esinjalo. Omama asiphakamisani, yikho esidonselana phansi kulokuthi sixhasane.
Obona ngenhlelo zemithetho e-Transparency International Zimbabwe unkosazana Marilyn Sibanda uthi sekuleminyaka engamashumi amabili lanhlanu omama belokhe bengatholiswa amathuba alinganayo njalo bavame ukutholisa amathuba amahle ngokuya emacansini.
Alright, lokhe kwaba lesivumelwano lesi eseBeijing ngo-1995 akulanto eseke yaphuma kuba omama lokhe bengalinganiswa labobaba. Isithina njengenhlanganiso sishare sitshengisa abantu esakutholayo sisenze i-research ukuthi kule form of corruption okuthiwa yi-sextortion and emthethweni wethu i-sextortion asicala and omama yibo abangani bahlukunyezwa kakhulu ngendaba leyo corruption.
Unkosikazi Dominica Muringi okugatsha labesifazana kuhulumende kobulawayo uchaza ilanga elikhulu eliza kuba khona eMcDonald Hall eMakhokhoba mhla zingamashumi amabili kuyona le inyanga.
Mhla ka 20 March eZibulawayo province siyabe si-celebrator sise McDonald Hall eMzilikazi eMakhokhoba. Ngizakhuluma ngesilungu. Ithe Beijing plus 25, the journey towards women empowerment in Zimbabwe, successes and challenges.
Umhlangano walamhlanje uhlafune inhlupho ezimbalwa ezibhekane labesifazana ezibangela ukuba bengafinyeleli ekutholisweni amathuba alinganayo kungaqakathekiswa ubulili. Ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.